Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obulewe iCOVID-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234. Asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhwameni sikankosikazana Henrietta Buswaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenze early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe kobulawayo.
Ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili namathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibhitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili namakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhwameni sikankosazana Henrietta Buswaya okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 United States dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport ubotshwa unkosazana Buswaya ukuthi igolide elatholakala lifihlwe esikhwameni sikaBuswaya lalingele likankosikazi Mnangagwa. Ukaranda weteswa icala lokuzama ukuvimba amapolisa ukuba akuphe uRuswaya ukuba negolide engelamvumo lokuncedisa uRuswaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhaleni kukhwini wakhe. URuswaya ubothwe lamapolisa ambalwa akuqela awensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamenye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakobulawayo uthi bekulabantu abaningi abavelelise uCalvin wabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. Umike Hobe uzasethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluza kwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Zinengi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. abanqondisa ukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowaye umsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile ukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesiwavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubona ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphuzisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekele ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhlawelanga osozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama ukuncedisa ukuthi siyavolunteer nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana ezilezi phithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote eSouth Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. Iprocess yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho nebekungela amaline kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeze i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter bakunikeza sebekunikeza i-ballot paper. Uyathatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then mawuqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elireader elile scanner esireader i-barcode ukuthi register ivote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lwemelika
kulo nyaka. Baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama crowds since iCovid isibona ihlasele la. So abantu ba interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge Tuesday uyalinda emalayinini beze expose. So into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo, kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela okumangalisayo ukukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe linamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhlelalo impilo ijwayele ukuba nhle, nxa ungelabudlelwane obuhlelalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini. Kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngapi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa, zikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya, kubana abaphikisayo bavalela imhlangano, kuyachaywa, kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. Emelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indlela yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabile ibandlululo, abantu bakhetha inketi ibakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo.
Nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibone ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangelele ukuthi mhlawumbe kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe iZimbabwe ezaziyikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi ungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America, kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi, ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bancikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajumi ayisitshiyangalombili ekhulwini, 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu alwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Sakhile Line uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo. Lamhla-ke uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi nsuku, basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So-ke abasakhulayo abangamantombazana bachithiswa ngobani kulezi nsuku?
Kulezinsuku iningi lamantombazana sebechithiswa ngomama babo. Sekuleleyana indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana wenkazana amsondeze eduze, amelule, amtshele ukuthi noma nxa ulohluphi yabuyeduli. But kuba abanye ubabazala ubabakazi basasekhona lokhu besalandile amasiko besiyatsile ukuthi babakazi nangile 1, 2, 3 but akusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
Yabo abanye bezisuku abanye bababuza kubangani abanye bezama ukuthi badinisise bezenze bebodwa, but omama kathesi umama nogogo yibo abantu esebedlala emimbi nokuthi nxa uthi ubabakazi bakho bebeke kungasekaplan fomeziphene yokumama umama kugcwele or umama wakho soza kulahlekile njalo akuza kugayida into eningi uza kulethi ekugayida njengomzali ekutshengisa ukuthi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle nakuba abakazi abanye but kwezinye isuku kuvama umama umama uyathatha umntana kwenkazi nahlalela phansi amelule amelule amtshengise indlela ukuthi lokhu kwenzakala sto lokhu akwenziwa sto lokhu yenza sto lokhu akwenziwa sto hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungabuye ukuthi hhayi ma uhambile yenza ukuthi loba bakhe ngabona ukuthi uhambile engingumama aphinde adlalinde nawe bangabakazi
sikhathi vele kumele becithisweni
abantwana abangamankazana iyinto bazicithisayo yiyinto eziningi ezishathelini okokuqala umntwana enkazana ma eseqalisa ukuthomba kumele umfundise umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi usingene lezinto ezokuthi usuthomba mntanani abantu abangobaba akufanelanga udlalele eduze kwabo lapha umuntu ongaba ma esithi kumele ungenzeso umuntu ongaba ma ekubamba lapha kumele ungavumi njalo kumele ukuthi nxa umntwana enkazana eziphathe ngendleleni ukuwakazesosenza ukuthi umntwana kele kumele umfundise uyengekuthi na ekhula azekwazi ukuthi lokhu kwakuthiwa kwenziwa umntwana enkazana lokhu kuyenziwa umntwana enkazana nxa lokhu nikwenza kumele angithaba mngeni ukuthi ngezinto ezini uye umntwana enkazana kumele eziphathe
ye kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi
kuya ngokuthi umntwana umntwana onjani kuya ngokuthi sigogo sigoqele yini simange sagoqele ngathi sesinomile kumbe sesifika sigoqa sigoqele hhayi asigoqele but ngavelikazi kusigoqa sisemange siyagoqeka nje sigoqeke kuhle aye ngumntwana olalelayo aye ngumntwana ohloniphayo aye ngumntwana ozaziyo aye ngumntwana oyazi imvelaphi yakhe aye ngumntwana onesiko elihle onekusasenhle engomntwana olandela uthitho kwabazali ekhaya
phosele ukugcina Matube
hhayi siyabonga kakhulu but siyafisa ithobabakazi nxabe sasekhona abangabi lowo mkhwayo kungena lokungabi nomusa ebantwana babani wabo kumbe abantwana basekhaya bezobabakazi ababathengise kuhle bahlalela kakhona sibabafundise indlela babatshengise ukuthi lokhu ngokubi lokhu ngokuhle besiba kuhle sisanjani
sithathe lentuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhilelini Madube le yincwadi kwezamasiko esintu Madube sibongile ungadinwa kusasa mama
babethethela amadlozigcina amasiko owakusenziwe mando
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
bazalwana abathandekayo siyahlangana njalo namhlanje njengenhlelayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwe eliyavuselela umphefumulo yethu namhlanje-ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseroma njengokuloba kapawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa abaseroma 8 ivesi lika-35 sisiya ku-37 ufundeka kanje ngubani oza kusahlukanisa nothando lukakristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na verse 36 kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlatshwa verse 37 kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwi leli uPauli walibhalela baseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kunengi okwakubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo nxa ingahlalisekanga kunengi okonakalayo. UPauli wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakhathisi siyahlupheka. Singaza ke sesikuqeda okusihluphayo, sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPauli uthi kambe shibili ngemva kokuhlupheka kulo kuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala ke azikhulumi ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kwelileli elakithi. Indlala idlala ngabantu, kuthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla, ikakhulu abahlala ezabelweni, ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka. Sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele, sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo laba uPauli uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitsho laba abahambaze ngokuthanda, ngitsho laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPauli njalo uthi ingozi noma inkemba na, ingozi zinengi. Kutsho ukuthi langesikhathi sikaPauli kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi, abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle kusona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi kuba kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asomkhokheli esihlala laye, asobhishophu wethu, asomphathi ntambo, sengitshe labo omongameli kayisiba abasithandayo. Owasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisizeke, asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe, lanxa zingena ezinkingeni uhlalela kusukela manje kuze kube naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi muhle zimpapo muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Khosi Nyathi, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo wehip hop obelodumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanyamazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule.
Nyathi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani.
Abantu bambekile umfo wabo uKelvin ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile. Nxa ngithi ngiyafanisa ngikhayela ukuthi phose bekulabantu abangu-500 amphitheatre. Inkokheli zamasiko zakobulawayo zonke ongazicabangela bezikhona, abengatsha zikahulumende laba bekhona, osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaKelvin bebebuthene umcimbi sibili omuhle abantu bakhuluma kusenhlizweni nasemoyeni yabo ithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhukhumela.
Awusitshela umbono wakho mayelana ne-contribution eka-Kelvin nxa sesikhangela iindaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
Ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu bandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo. Uzananzelela ukuthi umajayivala uLove Mall aye wathiya ezemculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi abantu bakithi kabangisekeli.
They wanna do me like my jive,
wanna chase
me up the city with
a. Lamu ngithintile umoya ukuthi uCalvin Maneng amashuwa zakhe ayawasungula eyedwa. Lapho okwakungabi labantu abayangaphi, kwakungabantu azana nje abangayindawo abantu abalutshwane. But abantu kade bekhona namuhla kwi-church service kungizokungithinta ukuthi umuntu wasekelwa kangaka aluba usekelo lolu waluthola esaphila bekuzabamnandi. Kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi wakobulawayo asekele abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono ukwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokho engibona kusenzakana emalangeni amabili amathathu edlileyo yukuthi ama-artists akobulawayo alakho ukuthi abambale. Selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo, ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo nemiphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi. Izimoto beziziningi, abantu bephatheke emcimbini bethakazelela bethaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi, abanye basapota ngama-graphics. Lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngakho. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njebe ziyithena uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthukuye kusiya phambili.
Hayi, siyabonga mnumzana Nyathi ngamazwi akho.
Hayi, siyabonga mntana.
Owamadinyakhala ngoba ngidabukile inhliziyo ehlungu ngoba yebhukile.
Kulemuli yeZimbabwe ngithi ilanga lezo silahlekelwe liqhawe langempela. Silukuqiba lapha uhlelo lwabatsha, sengitshaya phansi izulukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe, thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngumoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, 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 the day goodbye, 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 couldn't wait to hold you in my arms. Bigger good name, Bepungo Kid. Bigger good name, Bepungo Bonis. If I'm not the Sally Pass, I couldn't wait to look into your eyes. Oh, I'm hiding your color, no one your double gate. If you see what's wrong, no one your police. Oh, when Dalley got a cigarette. Why are you touching so well? Oh, I'm hiding your color, no one your double gate. If you see what's wrong, ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, 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 ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, 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 ngoba nzange mbene xesha nokuthi
zange mbele isikhathi. Oh,
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi ukuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulomuntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osokulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngiGibbs Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.